sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lichone lendaba
langala phuma lendaba langala phuma lendaba lashona lendaba langala phuma lendaba langala phuma lendaba lashona lendaba
uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi. Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo koBulawayo njalo uthole indodana. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni.
Sengamhlophe, sengamhlophe bantu. Umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe umntwana uright usesimene esihle kakhulu lo mama wakhe
njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu acine ebelethiswa ngesizarian.
Inkosi yasithwala yasimela akazange abelethe ngesiza. Ukhululeke kuhle umntwana, ukhululeke kuhle.
Uma dlwengula yena ungapi sikhuluma kanje?
Kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulabanikazi. Ingekuzwayo kuphela ukuthi kwakumele bayingene e-court yokugcina. Kwase kubonakala ukuthi umntwana usezabeletha, ungcono umntwana abelethe kuqala. Asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile, athole unakakelwa okungaphezulu.
Njengoba wachiya isikolo ekugrade 6 uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhulakhulile?
Umama wengane umntwana isifiso esihle esikhona sizake sithi ukuxoxa laye njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngizwe bafikile bayambona umntwana sizake sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda kungaba ngcono. Asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu.
Kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguZulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana?
Ukunqatshelwa kwakho lokhu kufuna izifundiso, abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle njalo abazali kuqala basondelele abantwana babe open ebantwaneni bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana nabantwana ekuxoxisaneni babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona abafundiswe abantwana ngabazali. Umlando omkhulu siwubeka ebazalini. Uhulumeni asikwazi ukuthi singagxeka uhulumeni, abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni, babe bencediswa labezokholo emachurchi bencedisa khona kungumoya kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile. Lengalo yomthetho iqine isondele ngamandla ihlanganise abazali labantwana.
Hayi siyabonga mfundisi bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Hayi kubonga thina, kubonga thina. Siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso. Phela iBhayibheli ithi yona kwamahubo 1:27 abantwana bayisibusiso esivela kuJehova. Sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova. Siyambonga uNkulunkulu kulokho. Sizohlala simbonga. Siyabonga kuba lana.
Lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.